Okokuqala singathi ukuthi i-local government, i-central government kumele zihlale zithintana ngoba enye yi-lower tier, enye yi-upper tier. So khonokhana ukuhlangana kwakhona kutshengisela ukuthi kuvele ukusebenzelana kumele kube khona. Size sitsho ukuthi-ke ngabe kuye bahlangana benjalo kumele baphumele izinqumo ezizakwenza ukuthi abantu ngapha phansi thina siyizakhamizi sifinyelelwe intuthuko ngoba i-local government yiyo kumele ilethe intuthuko kakhulu ezigabeni. I-central government iyisekela, ayiyisekeli kuphela ngenkulumo kodwa kukhanya ukuthi i-central government isekela ama-local government langama-resources okunjengemali lokunye okungenza ukuthi ama-local government asebenze.
Udaba lwe-cholera umnangagwa akhuluma ngalo, siyazi ukuthi umkhuhlane lo usubhahile kulezi nsuku. Kobulawayo khona kunjani?
Kube waba khona ikakhulu esigabeni sephumula lapho kube waba khona lesikhathi sifile abantu abaningi kade befike ezibhedlela batshele ukuthi hhayi kungaba kungumkhuhlane we-cholera, umkhuhlane wesihudo. Baselegijima masinyane kabe bulawa i-council wazama ukuthi kwabe nqabeli. Banika abantu okokugelisa izandla, banika abantu amaphilisi ukuthi bafake nqa bengakanasamali la mabhakede ukuthi bafake kiwamali. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi konke khonokho kuveza ukuthi mhlawumbe okubangelwa umkhuhlane lowo ikumemetheka kwengcekeza. Ingcekeza leyo kungabe kuyukuthi mhlawumbe izambuzinekeza yezambuzi yamiseke yathi chithisaka kumbe nokugcwala nje kwezinto ezithengiswayo emadolobheni ngoba siyakwazi ukuthi kumemetheliswa ukuthi umuntu abambe ingcekeza kungabe kuyukuthi udle mhlawumbe isithelo ongasigelisanga lokunye. Kodwa-ke imbangela enkulu kakhulu yikuthi izinto lezi abantu abazidlaye kakhulu ezibhalisa ama-efu lokunye nje bayafuna ukuthi umuntu ahlala kugeziseka ongageziswanga. Senziwa kuyini khonokho? Senziwa ukuthi mhlawumbe amanzi indlela abantu abawathola ngayo amanzi asilela, amanzi amilandi kabani, amanzi-ke ukuthi idolobho libe lamanzi amaningi kumele ukuthi ama-sources lapho amanzi atholakala khona ethi amadamu la madamu abe maningi. Ngubani okumele akhe amadamu abe maningi ezigabeni ngohulumende? So ama-local authorities umlando wayo ukuthi wona njani abone ukuthi amanzi afinyelele ebantwini kuphela esingathi khona bona i-piping of amanzi sebewaletha i-pumping zibuye ebantwini. Kodwa umlando omkhulu kakhulu kuhulumende singathi i-central government kumele sibone ukuthi izindawo zethu zonke ezimbabwe ziyathola amanzi ngokuthi kwakhiwa amadamu ayenele ukuthi abantu abasemadolobheni emaphandleni bathole lawo manzi.
Uthe njalo umnangagwa amakhansila kumele achiyane le misebenzi yenkohlakalo. Kubaluleke kanganani lokho?
Inkohlakalo iqakathekile kakhulu ngoba ikekunandela ukuthi ama-councillors amaningi angenawo ngabantu abancane esikhathini esiningi. So umuntu omncane esikhathini esiningi uyabe engelalito olubambekayo, ngakho kuyabe kusenxa engena ekhansilini la ekhangela ukuthi uzathola okuthize abe sefithi ukuthi mhlawumbe bakhona abahlakaniphileyo kulaba abazamdonsela ukuthi athinelayo engene emacaleni enkohlakalo ekhwabanisa. So kade kusenzakala esikhathini esiningi ukuthi abantu abaningi bebezimisele ukuthi bayekhankasela ukuthi bangene emakhansilini bengahlosanga ukuthi bazothuthukisa izigaba ngoba-local authorities, kodwa behlose ukuthi bathole lokho okutholakalayo ma umuntu esekuthiwa aba yingxenye yekhansili. Fithi ukuthi abantu benikana izitendi, sebenikana amatenda lokunye okwabe kuyingxenye yenkohlakalo yokukhwabanisa. Ngakho-ke nayo abantu engaphele ngalokho sithi uqondile kwenzeka ukuthi lanxa abantu bengena bekwazi ukuthi bazoseva abantu, hathi ukuthi bazoziseva bona ngoba sinasikhanya ukuthi sithole intuthuko ezigabeni eletha yiwo ama-councillors nama-policies e-oversight olabayidlalayo. Kuba ngangeneli kuphela ukuthi sebesiyacupha okumele kube yikho kubhenefithi izakhamizi.